sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNhlolanja 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje,
ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo.
Okwamele kukhangelisiswe yisizathu sokubana lowo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo.
Abakubandla lezanu PF bathi amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi yezakha ikilinika emathebeleni North zicela uncedo. Zathethulela ezemidlalo, ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapolisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapolisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube le mihlangano ye-CCC. Umnumzana Abednego Bebe okubandla leli uthi usephelelwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo marali. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years ilizwe leli silithathe emakhiweni lalililizwe elalisetshatshwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho selikhona selise iswa ngamazwe wonke awe Africa kungenxa yezanu PF. Akulanto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years. Uhluphe sikilo lokubhidlika komnotho esikiyo lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe izanu for 43 years. So kabahlale phansi baphumule yikho sikucela kuphela kuzanu PF.
Yes, siyakuzwa kakhulu Bebe, kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma ku-CCC besiyangena kuzanu PF. Kambe ngabe kuliqiniso konoku kombe uhamba njani Pepe?
Labo kuthiwa ngama-defectors, uyabona ke i-politics ye-gorilla warfare ivele isaziwa nge-infiltration. I-gorilla warfare ayila formula, yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo ababafakayo ukuthi bajoyine amabandla aphikisayo. Ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi se-campaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi lina yenzane ngani selisuka ngapha libuya ngapha. Sibe sivele sibazi, kodwa kufanele ukucabange lapha muntu wakithi yikuthi okuqakathekile abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe yizana. So laba abadefectayo ngabantu ababhadela imali, bebhadalwa ngoba balambile, abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini, abanye siyabe sibazi. Kodwa thina ngenxa ukuthi we are a democratic party, kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu. Lalo oyabe vela kuzanu siyamfuna. Okwesibili, abantu bezanu banengi abasuka kuzanu besiza ku-CCC banengi kakhulu, sikhuluma abantu abanengi kakhulu, kodwa ke kasibakhulumi ngenxa yokuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizwa izanu. Izanu siyazi ngokuhlukuluza, siyazi ngomoya omubi, siyazi ngokutshontsha, siyazi nge-corruption, siyazi ngayo yonke into embi. Into embi eZimbabwe iyaziwa kuzanu PF. So abantu labana nxa ukuthi abadefecta besuka ebuhleni besiye ebubini kutsho ukuthi ke amadlozi abo abaflatheni.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga le-CCC. Abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapolisa avimba imihlangano yabo. umfundisi Frank Mhlanga, umsekeli kaMongameli webandla leli, ukhala ngokwenziwa ngamapholisa.
Kuyadanisa kulosizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance, UZA, sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZimba East, basalela eChitungwiza i-cleanup campaign, basalela eSeke, basalela indawo ezinenye bayala, kodwa iZANU-PF ihlale inikezwa nje bengayelelo, benganqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaswa Mugwadi owebandla le-ZANU-PF uthi amapolisa alandela umthetho hatshi ukuba asebenza lebandla le-ZANU-PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gunda Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Okwamele kukhangele esisweni yisizathu sokubana lo mhlangano umiselweni. Nxa amapholisa benika imvumo yokuthi umhlangano uyenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yona leyo kumbe abayenza amabhizinisi endaweni yona le elikhulu kwenzela imhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale. Njengalokhu kwenzakala emtari, ukuthi abasemabhizinisi babona ukuthi hatshi kuyingozi emabhizinisi nabo ukubana i-CCC yaziwa ngomsindo ukubana iyenze umhlangano. So yinto etshiyeneyo, ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina eBinga bayavunyelwa. I-CCC yayisi yavuvela amapholisi yezele umhlangano wayo, yapostiponda ngenxa yezulu, yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo wayala ngoba iyasebenzisa iphuwa.
Ye, kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-CCC kuphela, ezanu iyaqhubekela phambili. Kwenziwa kuyini khona?
Lapho ingathi nje angila amanye ama-examples indawo okubana kuyalethwe i-CCC. Ngikwazi nje emtare ngesizathu engisikhulumileyo, kodwa kwezinye indawo mbona beseza sibe imihlangano yabo bekhululekile. Ngingazi kwezinye indawo lapho abayaliswe khona, kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi uyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye, kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo, pho bakhuluma njani loZulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asila qiniso lalabo abazweyo, asila qiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza, ngoba abantu be-CCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhayibe. Singathola kuphala sibili kungela izini ezidesi abantu abayalisiweyo. Engiyaziyo yindaba kuphela enye emtari yenginike isizathu why beyalisiwe, kodwa izindawo zonke amapolisa akhululekile bayenza imihlangano yabo. Ngiyaqala nje ukuzwa ukuthi bayalini.
Lo ngumnumzana Gunda Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF, obexoxa le-Studio 7 eseBhinga. Izakhamizi ejibajiba esabelweni seMathebeleland North ezakha ikilinika zicela uncedo. Ake sizwe umnumzana Simo Ncube, omunye wabaqhuba uhlelo lolu, ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina sisele upane esigabeni sejibajiba kujibajiba wadi. Sisele upane siyizakhamizi zejibajiba wadi, sakha iklinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile, saphakamisa sesifike ku-window level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa yizitina lama elesamende. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo, ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kwathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, lamabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasela lutho. Ngakho besicela izandla kini lonke bantu bakithi ukuba lingasincedisa ngakhona okho elikwanisa khona, ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba uma ngomude besiya esibhedlela lapho bathola khona usizo. Ngakho silesifiso sokuthi umtholampilo wakithi lati uphele. Ngakho abalesifiso sokusincedisa bengathinta kunamba ethi +26378983502, inamba kachairman weJibajiba Clinic. Eyinye +26371737107. Le ngeyami uSidikisela. Siyabonga kakhulu bantu bakithi.
Yebo, lifisa ukuthi abantu balincede ngani baba?
Sicela izandla.
Iklinika le imaye ngathola usizo iphele. Ingaba losizo kakhulu ebantwini abaningi kakhulu ngoba silama ward ayakhelane leJibajiba le ama village angafika 15. Abantu abakhalayo bonke abahamba umango babe siya esibhedlela. Kugcwalisa nzima nakubomama abazithweleyo ma esethe waba neproblem wa isizo samqalisa angakahambi. Silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesi sikhathi ma bephathekile kungaba losizo kibo ma sebethola usizo kaphana beseduwane esikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesekhendari lapho kunabantwana abahlala khona. Yikho sifiso kakhulu ngoba umango esiwuhambayo siya esibhedlela eseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi. Kungumango omude kakhulu ongavumi ukuthi uhambe masinya ngenyawo.
Umnumzana Simo Ncube uhlala eJibajiba esabelweni seMatebeleland North. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamajumi amathathu, 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso ye-United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Elebhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo, ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million bakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu le-Philadelphia Eagles kumbe ele-Kansas City adlala umdlalo oqakathekileyo owe-Super Bowl. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngokwenziwa nguBulelani Lophengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe samaNdebele. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo. Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Baba Dubele, njani abalaleli? Noma nje ngingesona isikhulumeli senkosi, kodwa-ke ngizakhuluma ngokolomhla ngothi njengoba ngikhona kwezamasiko. Engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ovisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaLobhengula. Basebenze ndawonye. Lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambene. Khangela kule zinto ezingama-project enziwa yilezi izi-structures ezibizwa kuthiwa ngama-cooperative, ama-companies. Ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi.
Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha, sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Iningi labantu bakithi abalani ekhaya, kodwa uzananzelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana, ake sikhulume nje mhlawumbe ngezindlu zenalezi. Bechayelana izimali, kwakhelwana izindlu, kungaba yinto ngempela ingenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo. Kunje njengoba abaningi besemazweni, isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela. Lamazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu. So bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela kubanjalo, kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya. Uma sifika sifike vele sile zinto zethu sesiziplanile, okanye siqala ama project okulima, okanye siqala ama project aye ukufundisa abantu abethu IT, into ezifana nalezo. Yiloko iofisi lenkosi eliphezulu liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Phose lokugcina ngwenya singakagqibi udaba lethu lamhlanje.
Uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi lemisebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lana etheni. Kodwa ke bona ngokwabo bengakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi engani singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzele ndawonye bafowethu, lokho ungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babudoko.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, besixoxa ngokungenziwa isizwe sikamthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sika sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka-11 verse ka-1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa uyafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into exakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka-1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso. Njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke. Njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona ezizinto kuNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesebantwini woba lokholo. Esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, lembewu ye-mustard. Lona lolokholo liyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokhu lalokhu, usuqeda umthandazo wakho uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazekileyo kuzayenzakala ngendlela leyo ngiyithandazileyo.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazenini, letha-ke lokho okukuhluphayo kumbe yintaba bani phambi kukaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ungabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquke izinto, kutshintshe izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sonke isikhathi sezabatsha. Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi seLupane ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu.
Yes, yaxolisa lapha-ke besesifake esakwenza ngeviki ephelileyo. Kwezemidlalo-ke ake size ukuthi silale namhlanje usithethelelwe Khwinji Sibanda, umqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe ele-Mighty Warriors. Usengumqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu. Kubika uJoseph Njanji.
Owesibanda nguye owesifazane wokuqala ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League ngesikhathi eqhatshwe ukuba ngumsekeli kaLizwe Sweswe kuqembu leTsholotsho. Usekwenzile njalo njengoba esebe nguye owesifazane wokuqala ukuba umqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqesha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo seMilton High edolobheni lakoBulawayo.
Course kaLevel 1, that's the first course, ama beginners. It's a good group esilayo and so far is rising. Through our theories, we have been through our practicals of our teaching of techniques, then we set up our topics for our exams. So they are examined.
Ngaphandle kokuba umqeqeshi wabaqeqeshi, uSibanda uvele ngumqeqeshi osebenza lamaqembu abalisa elabesifazane elimela ilizwe ele-Mighty Warriors.
Because of probably ngathi economic hardships and whatsoever, ukuthi lami because I'm a coach, I've invested much kucoaching, ngiyabe ngifuna to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emadodeni than ebafazini, but obviously given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, your one. So my priority really lies with the women, but sometimes in between saying say bafana, of course also it's for the challenge, just that challenge to coach it guys live we bafana
phakathi kwabaqeqesha abangamashumi amabili lambili abaphatheke kuzifundo lezi ezigqutshelwa esikolo seMilton High kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqesha umdlalo wenguqu, njalo ukhutha zelabo abake badlala ukuba labo bafundele uqeqesha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and it ukuthi bebe part of that course. Fine, some more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, I'm going to have attendance, but I'm going to say they can be even much better. So my ladies are my name, who really want to be part of football. I encourage them to take up even former players or players that are really reaching the twilight zone here in terms of playing.
Usithethelelwe udume kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys Moyo, uRosemary Mugadza, uPrecious Mpala kanye labanye. Ungomunye wabaqeqetshi abalesithupha sika-CAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kwisigaba sePremier Soccer League. Ngaphezu kwalokho-ke wawenza izifundo zokuqeqetsha elizweni leGermany, ikanti kathesi uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetshi abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi lase-Africa. Africa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Njanji kwezomculo sixoxa lo somnotho Nkomo.
Akabingeleli ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi kokhumalo ngibe sengibingelela nasesilweni inkosi yakithi ubulelane lobhengula kamselikazi ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu osebenza nabo sanibonani ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo Studio 7. Seu nono chate, o nono tata bata, o nono chate, poe. O nono vale, e vai al vale. Ngoba ngangithemisile last ukuthi ngenzeka unyaka u-2022 kuphela i-CDs eliphumile mhlambe noma ngaba yisingile kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma nakuma-COVID nama-companies kusenzima lapha nalapha ya kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela inzuzo nakho kuhle kakhulu ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma ngizolokhe ngilalise njalo ingoma zami ezimnandi ezaphuma last ngoba nje ngizeza laphana nengoma njengamanje engizo ezodlalwa lapha nababudube ethi yona ngcono ngcono sishade mpoyeni lapana ngiqhuquzela kakhulu ukuthi masingakhulelisa odade wethu emaqedi sibalaxaze kanjalo nezingane ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu ngiyacabanga ukuthi abalale bazojabulela nawo babudube ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona ngithi nakubalalela emakhaya ngisale kahle
sebangkhulu ke mfoka Nkomo ngusomnotho konapho ke esithi ngcono sijade singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abakubandla le Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni esijeneyo kodwa abakubandla le ZANU PF party amapolisa alandela umthetho kuko konke akwenzayo izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lisayo, umthembo sithembayo uGibbs Durban City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.